sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walambulela ngenjabulo ku Studio 7, ngolwesithathu mhla ka 30 kuMbimbitho 2022, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
thina njengebandla le-TPC lapha eMadebeni South silokuthokoza ukuba omunye wethu uchairperson we-Constituency Coordinating Committee ye-Bedbeach East ubaba u-Elliot Mabeso namhlanje ukhululwe. Umthethwandaba uthe aphume ngebail, uphiwe ibail ye-R10,000 i-RTGS ukuba icala lithoniswe engikhaya, ukhangele ukuba abuyele ekhothi njalo mhlaka 27 April.
Isiphathamandla sebandla le-Citizens Coalition for Change, umnumzana Elliot Mabeso obotshwe izolo e-Bicebridge esetheswa icala lokuphazamisa ukuthula emphakathini, ukhululwe namhla ngemali yesibambiso yebheyili.
Khathesi ZITF 2022 inani selithethwe i-45,000 square meters, i-405 square meters. So far sebevuke indawo kugoqela amanye amazwe angafika kutshumi lanye 11. Ozavula umbukiso lo ngokusemthethweni nomongameli weKenya uyabe phelekezelwa umthungameli wakuleli.
Osomabhizimusi sebeyamukele ngenjabulo isaziso sokuthi umbukiso walonyaka oweZimbabwe International Trade Fair uzaqhutshwa ngenyanga ezayo ekamabasa kusukisela mhlaka 26 kusiya mhlaka 13. Ibutho lakwele-Russia libikwa liqhubekela phambili libhomba ngamandla esigodlweni sele-Ukraine lanxa umongameli Vladimir Putin esithi usesusa ibutho duzane le-Kyiv. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Isiphathamandla sebandla le-Citizens Coalition for Change, umnumzana Elliot Mabeso obotshwe izolo e-Bicebridge esetheswa icala lokuphazamisa ukuthula emphakathini lapho ikhankasela umkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa ukhululwe namhla esitokisini ngemali yesibambiso ye-bail. Lokhu kuvezwe yiligqwetha lenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights elimela umnumzana Mabeso, umnumzana Patrick Tererai, kungxoxo le-Studio 7. Uthi umnumzana Mabeso uyaliphika icala aletheswayo. Umnumzana Tererai uthi omunye njalo umhlali we-Bicebridge East, umnumzana Patton Ruvengera, laye obotshwe izolo isetheswa icala lokwephula umthetho wokuvota ngokuthi wanikeza ikheli lendlu angahlali kuyo ukhululwe izolo ngemva kokutholakala kobufakazi bokuthi ngempela engabe ehlala kuleyo ndlu. Uthi amapholisa asadingisisa ukuthi azalugqiba njani lolu daba. Sixoxele sikhulumeli sebandla le-CCC eMathebeleland South, umnumzana Ntando Ndlela, ngalolu daba.
Msakazi labalaleli be-Studio 7, thina njengebandla le-TPC lapha eMadebeni South silokuthokoza ukuba omunye wethu uchairperson we-Constituency Coordinating Committee ye-Bedbridge East ubaba u-Elliot Mabeso namhlanje ukhululwe. Umthethwandaba uthe aphume ngebail, uphiwe ibail ye-R10,000 i-RTGS ukuba icala lithoniswe engikhaya, ukhangele ukuba abuyele ekhothi njalo mhlaka 27 April. Kuvele nje kuyinhlekisa khona okobe kuvele kwenzakile ukuba umuntu abotshele icala elivele lingekho, kodwa sivele sesikujayele khona kweZimbabwe ukuba hhayi abantu babotshwa bebotshela amacala avele eze. Isisusa esikhona njengoba sonke sisazi yikuba iZANU-PF ilokuzonda kakhulu ngokunqoba akwenziwe ngubaba ukhansela uMorgan Ncuba enqoba iZANU-PF e-Bedbridge. So inhliziyo zabo zibuhlungu kakhulu ngalokho okwenzakeleyo, kodwa hhayi thina sithi simalaye ubaba uMabeso lo baba omunye ubebotshiwe ubaba uRuvengere laye ukhululwe ngemvana kokuba uMorgan Ncube umnikazi wendlu lapha ubaba uRuvengere behlala khona ebhaliswe i-affidavit efakaza ngeqiniso ukuthi hayi lo muntu uhlala isikhathi eside ehlala endlini yami ngesikhathi erejista ukuvota ubehlala endlini yami. So hhayi sikujabulela ukuthi amakhomrades lawo mabili namhlanje azalala lezi muli zawo emakhaya awo.
Ngimphathise ngani umnumzana Mabeso njalo kusizile yini? Kukanti omunye umhlali we-Bicebridge khona ngapho umnumzana Ruvengera lilunga lenu yini njalo laye limphathisile?
Kunjalo msakazi, Yonumzana Mabiza, lonumzana Luvengera, sibaphathise kakhulu njengebandla, Triple C. Okokuqala sibaphathise ngokuba sime labo, esingathi solidarity. Ngoba ngesikhathi sobunzima kuqakathekile ukuba uthole umuntu ongumngane, umuntu oyikomrade ozakuthi mawuthalaza umbone yimi secengi kwakho. Umnumzana Mabiza, siphange safonela amalawyer, amalawyers for human rights ukuba abuye amphathise kundaba yakhe leyo. Lanxa sebese court bebekhona amanye amalunga e-CCC khona lapha eBedbridge ade bemila laye umnumzana Mabiza betshengisa isolidarity ukuba sisonke sindawonye ebunzimeni lobu ophakathi kwabo. Laye uphume indoda ejabulayo enanzelela ukuba hayi abafowethu amacomrade ami lami lanxa ngisebunzimeni obungaka. Ukugcizelela umbuzo wakho ukuba umnumzana Ruvengera ulilunga lephathi yethu yini? Ye, ulilunga lephathi. Yikho lo comrade ukhansela uMorgan Ncuba emelaye ifakaza emfakazeli ukuba hayi umuntu lo bengivele ngihlala la elilunga lephathi njalo engumuntu engathi yi-tenant umbeliloja elisendlini yalo. So hayi amacomrade lawo mabili akhanye ithokoza kakhulu ukuba i-CCC lapha eMadebeni South imi labo esikhathini sobunzima obungaka. Okunye ngigcizelele umsakazi, unumzana Elliot Mabiza uthe ephuma esitokisini esephume le-court sesimbuza ukuba ubephatheke njani esizandleni zamapholisa. Hayi uthe ukuthi agcone amapholisa lapho ungadinga ukuthi awagcone khona, akuvumi, wakhuluma iqiniso wathi ubephethwe kuhle kakhulu isikhathi semapholiseni. Amapholisa abekhuluma isana laye emtshengisa ayamzwela.
Lo ngumnumzana Ntando Ndlela, isikhulumeli sebandla le-CCC eMathebeleland South, esixoxelayo ecingweni esefilaphosi. Osomabhizimusi sebeyamukele ngenjabulo isaziso sokuthi umbukiso walonyaka oweZimbabwe International Trade Fair uzaqhutshwa ngenyanga ezayo. Abantwana abangaphansi kweminyaka elitshumi lasitshiyagalombili i-18 bazavunyelwa ukungena kulo mbukiso. Obathabile Masuku sethulela lolu daba ngugcweleyo.
Umbukiso walonyaka oweZimbabwe International Trade Fair ubiwa uzaqala mhlaka 26 uze uyephetha mhlaka 30 Mabasa. Ngomnyaka ophelileyo, umbukiso lo wenziwe ngenyanga kaMpandula ngenxa yokubhaha kwe-COVID-19. Ngomnyaka ka-2020, kawuzange vele uqhutshwe ngoba kusesatshwa ukumemethekisa igcikwane leli. Umnumzana Mike Ndiweni, umqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, uthi inhlanganiso yakhe ilungiselela ukuyabukisa ngoba imigoqo yokwehlisa i-COVID-19 siyekethisiwe.
Ithethe yalonyaka ifike ngethiwa elihle ekutheni imigoqo ekadibekiwe kulwisana lomkhuhlane we-COVID siyehlisiwe eminye yangkhona, okutshengisela ukuthi abantu bazenzise bahambe bayebona amathuba amabhizinisi labo. Lathi ngenhlanganiso sikhuluma nje kunje siyaqoqa abantu abanempahla ezithize abazenzayo ize ukuthi bayebukisa bengamaqembu nakanele ukuthi bazavusa amathuba okuemsebenzi ukuthi imisebenzi yezandla ibonakale njalo bathengele impahla zabo.
Unkosikazi Angela Mlalazi, usomabhizimusi wakoBulawayo, uncoma indikimba yombukiso walonyaka esithi ikhuthaza indlela ezintsha zokuqhuba ibhizimusi.
Nxa singakhangela ithemu yalonyaka ethi Rethink, Reimagine, Reinvent Value Chain for Economic Development, iyasikhuthaza ukuba sibe le micabango lendlela ezintsha zokuba siqhube ibhizimusi, ngoba nxa singakhangela selokhu kwaqhamuka i-COVID-19 besingenzi ukuhle kwezamabhizimusi okugcina futhi uhlasele lo mnotho welizwe lethu lakweZimbabwe. Ngoba umkhuhlane lo we-COVID-19 ubuye lamanye amathuba futhi amatsha okumele siwananzelele.
Umnumzana Nick Ndebele, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe International Trade Fair, ZITF, uchasisa indikimba yombukiso walonyaka.
Koke sithi thina sibuthanisa abantu osomabhizimusi bakuleli kunye labangaphandle kwelizwe, sinakane ukuthi kambi ikusasa limi njani ngenxa ye-impact ye-COVID-19. uhulumeni wakuleli ukhuthaza kakhulu ukuthi nxa ngabe bekusenza into eziningi azenziwe kuleli lakithi. Kodwa ke sinanzelela futhi ukuthi singeza ke saphila sisodwa. Kuzamela sixhumane lama value chains o ingoqo zomnotho eza kumanye amazwe. So ngathi injongo yalonyaka eyombukiso we-ZITF.
Uqhubekela phambili umnumzana Ndebele echasisa inani labo somabhizimusi asebebhalise ukubukisa lonyaka.
Kathesi ZITF 2022 inani selithethwe i-45,000 square meters, i-405 exhibitors so far sebebhukhe indawo, zikugoqela amanye amazwe angafika kuchumi lanye 11. Ozavula umbukiso lo ngokusemthethweni ngumongameli weKenya uyabephelekezelwa ngumthungameli wakuleli. Lo nyaka njalo uzulu nje goqela abantwana abale less than 18 years bazavunyelwa ukungena.
Inhlanganiso eqoqa iZimbabwe International Trade Fair isikhuthaze labo ababukisayo impahla lonyaka ukuba babone ukuthi lapho usuqhutshwa babe ngasebehlabe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19. Kuthi labo abangahlatshwanga kuzamele babuye lesithupha esitshengisa ukuba bahloliwe njalo batholakala bengela COVID-19. Uzulu nje ozabe ezovakatsha kumele abe ehlabile la ijekiseni, egqoka ama-mask, egeza izandla njalo kanye lokungasondelelani duze laduze i-social distancing. AbezeTITF bathi njalo bazasebenza ndawonye labogatsha lwezempilakahle kanye labekhansile yakoBulawayo ekwehliseni ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19 ngesikhathi kuqhutshwa umbukiso walonyaka. Umbukiso walonyaka ovulwa okusemthethweni ngumongameli Uhuru Kenyatta wawele Kenya uhamba ngendikimba ethi Rethink, Reimagine, Reinvent, Value Chain for Economic Development. Nimele Studio 7 ngikoBulawayo ngingubathabile Masuku.
Ibutho lakwele Russia libikwa liqhubekela phambili libhomba ngamandla esigodlweni sele-Ukraine lanxa umongameli Vladimir Putin esithi usesusa ibutho duzane le-Kiev. Ubike izolo ukuba uzasusa ibutho lakhe duzane ledolobho leli. Abenhlanganiso yezindaba ye-Reuters babika ukuba umongameli Joe Biden weMelika, inhloko kahulumende weBrithani umnumzana Boris Johnson labanye bathi ele Russia akalithenjwa ngakho bazabona ngokuza kwenziwa. Umongameli Putin athi ukukholelwa ukuba ngempela usesusa ibutho lakhe duzane leKyiv. Ibutho lakwele Russia kwamanje libhomba ngama-missiles eKyiv, Chernihiv, Mariupol lamanye amadolobho. Inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations ibika ukuba sokulabantu abafika phose izigidi ezine 3.8 million asebebaleke kwele Ukraine baphephela kwamanye amazwe ngenxa yempile. Ukusenjalo ele Russia lithi alikavumelani lele Ukraine kulandela imhlangano embala esiqhutshiwe yokuzama ukukhumisana umlotha weletaking. Ele Ukraine libikwa selikubeke sobala ukuthi kalifuni ukuba yingxenye ye-NATO. Umongameli Putin uhlasele ilizwe leli esithi lifuna ukungena kumanyano lo olisana lelizwe lakhe. Ukuhlaziya kwenzakala kwele Ukraine, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxela umnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance.
Ye, kuyadanisa ukuthi iRussia ngemva kokuthi ikhulume ngokuthi isihlehlela emuva kodwa iphinde futhi ibasele impi enkulu. Impi ebaswayo ubukhulu bayo ayihambisani lalokhu iRussia bekukhulumile ngoba bese silethemba ukuthi hayi njengoba lokukhulumisana bengathi bayakhulumisana kuchuthi kuyinto ezanceda. Kodwa ke nxa sikhangela kukhanya ngathi iRussia kumbe ifuna ukuthi kukhulunywa ukuze labana babe sebe weak ngabona bengasela amandla ngesikhathi kukhulunywa ibe yona sokukunengi ekuthethe ukuze enkulumeni zakhona ibe lokugabhela iUkraine. Kuyadanisa ke lokhu kubona into efana lale ngoba nxa usithi komunye asikhumisane umlotha kuyabe kumele kube yikhona ukukhumisana umlotha, kungabi ukuthi uthi kasikhumisane umlotha wena ufuna ukuthi umjume omunye.
Yes, yakwazi ngoba ukuthi inkulumo lezi iziqhubekela phambili kwele Turkey khona ngale. Kuthi la Russia phela lihlasela ngamandla. Siyabona eKyiv khona ngale lokho liphosela amabhomba, ama missile lezinto ezinjalo. Soke kukhona ukunxasa ukugangela sibili. Ubona ngazani kuyaphetha ngani bantu
ukudiliza lokhani okwenziwayo ukuthi ukuthi sokulemali eziningi okuzamela ziyengena khona phana kuthiwa zenza i-development ebe zinganceda kokunye kumbe zincede lamazwe la amanye asathuthukayo anjengalawo e-Sub-Saharan Africa. So ke kuyinto emangalisayo ehlasimulisa umzimba embi ukuthi khona iRussia yenze lokhu ekwenzayo e-Ukraine. Njengoba sike sacho nje legula kusikhathi esidlule ukuthi vele kuzaphetha ngokuthi kukhulunyiswane. Manje ukuthi kwenzelwani lokho kwenzakalayo asazi. Njalo ke kubuhlungu ukuthi abantu ababulawa imphefumulo yabo sozibuye. Okunye kudilikileyo bazakwakha imiduli kuyepha.
Lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube wakwenhlanganiso ye Freedom Alliance wabexoxa lo Gift Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Live talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela kwenziwa ngabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umphathintambo wezempilakahle kwele Malaysia ubikwa eseqinisa imizamo yakhe yokwalisa ukuthengwa nokuthengiswa kwegwayi lakho konke ukulungiswa ligwayi elizweni, ikakhulu kulabo abazelwe ngemva komnyaka ka-2005. Lokhu kutsho ukubana abasakhulayo abasoze bafa bavunyelwa empilweni yabo ukuthenga ama-cigarettes, ama-cigars loba ama-vepa kwele Malaysia. Kodwa lokhu sokudale ingxoxompikiswano elizweni lonke elilabaningi ababhemayo ikakhulu abesilisa abangaba yisilinganiso sokungamashumi amane ekhulwini 40%. Idolobho leBongla elingenyakatho kweleBangladesh selingenye yendawo esezithuthela abantu abaningi balelo lizwe ababalekela ihlupho ezidalwa yikonakala komkhathi lapho kade behlala khona ngoba seliphumela amacebo okuzivikela engozini ezinjengokukhukhulwa ngamanzi nokunye. Kwele Bangladesh kubikwa kulabantu abayizigidi ezifike ama-19 million abakhangelelwe ukuthuthela endaweni ezingela ngozi edalwa yikuguquka komkhathi lapho kufika umnyaka ka-2050, kutsho abaphathisa amazwe omhlaba kwezentuthuko abe-World Bank. Abazinikele ukusebenza kungela mbadalo amavolontiya bakwele Madagascar edolobheni eLefox Cape babikwa sebenelise ukwakha umdulu wokuzivikela kutshebetshebe eliphephulwa ngumoya ama-St John's ukuthi lingabi yingozi emzini yabo, amasimu kanye lamathuna abo. Abantu laba sebehlanyela izihlahla eziludwendwe kuyinhloso yokubiya uvunda ichibe-chibe leli ukuthi lingaphephulelwa emizini yabo okungadala ingozi.
Impi yele-Ukraine iveza ukuba ele-Zimbabwe alilazo indlela zokunakekela isizalwane zalo ize kwamanye amazwe. Ngesikhathi amazwe ethumela indizamtshina ukuthi zihlenga izizalwane ebeziphakathi kodubo lokuqhamuka kwempi ele-Zimbabwe belikhona lisadingisisa ukuthi izizalwane zalo vele zingaki ezikwele-Ukraine. Ngambe lingabe lithole isifundo bani ele-Zimbabwe kumpi yele-Ukraine ekunakeleleni kwalo izizalwane ezikwamanye amazwe? Uhlandla lethu lapho esixoxa ngokwenzakala kwamanye amazwe eze-diaspora, uChris Gande we-Studio 7 axoxa lesizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni le New York, umnumzana Busani Ntini, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Amazwe omhlaba siyabona ukuthi aroyetha ngokuthi bona balobungani le Ukraine nge balobungani le Russia. Siyabona abakunatho lamanye amazwe a democratic ayasola lento yenzo iRussia. Then usukhangela amazwe anjabo Zimbabwe, South Africa, lamanye amazwe kwaba lama liberation wars abancediswa yiSoviet Union kudala. Bona bakhangela ngani iSoviet Union kwakuyiRussia kabananzelele ukuthi iUkraine la yayiyi-part of iSoviet Union. So yabona amazwe anjalo ikakhulu amazwe anjengaeZimbabwe lamanye amazwe ahamba kuma-liberation wars ngathiwa wona athi bastenda leRussia. Kodwa kusuke kungathiwa kuyakhonfuse ukuthi kabananzeleli ukuthi iUkraine was part of the Soviet Union. Bona abakhangeli ububi beRussia ebenzayo. Bona abakhangela ukuthi uPutin ukhanya ngathi umuntu ozela kuSoviet Union. So ngumbono wami ngibona ngani impileyi isupporta kumbe abantu basupporta iRussia and Ukraine ngokuthi kulobudlelwane obunjani. Ngithoma abanye bengani ngaba bazi kuhle ubudlelwane obabukhona kwi-history ye-Soviet Union. Umbono wami but ungaphayela ama-countries e-NATO bona hhayi bakusayidi ye-Ukraine ngoba bafuna ukuthi labo bezivimbele phambilini kakhulu ungakhangela i-European Union, i-NATO iyananzelela ukuthi iRussia ingavunyelwa yenze lokho ekwenzayo e-Ukraine bazadlulela kwamanye amazwe ensukwini kumbe eminyakeni ezayo.
Ungasitshela ukuthi wena ngokubona kwakho indlela ethethwe nguhulumende ukuphathisa kumbe ukungaphathisi abafunda kwele Ukraine kade sebevalelwe yimpi, ingaba na uhulumende ethethe amanyathelo afaneleyo kumbe wehlulekile?
Ngombono wami i-government yeZimbabwe yehlulekile kakhulu ukulondoloza kumbe ngithi ukuprotect ama-student kumbe ngithi ama-citizen eZimbabwe ase Ukraine. Sibonile amanye amazwe amaningi impi ingakaqali bethumela ama-indizamchina kumbe bethumela imilayezelo ukuthi hayi bantu bakithi phendukani phumanini impi ingakaqali. Kodwa eleZimbabwe abanye sekubone lokho esakubonayo ku-Twitter. Mbona ngani i-spokesperson kumbe i-Ministry of Information yakhipha umlayezo ethi ama-student ase-Ukraine ahamba ehodwa ngabakho ku-government program. Ngakho kasiyo responsibility ye-government ukuthi bakhiphe. Njalo sithetha sibona impi seqalile kube lokuthula vele akuzange kube lo mlayezelo okhanya ubambeka ovela ku-government yeZimbabwe. Sibona ama-student eziphumela wodwa edinga imizamo yokuphuma besuke e-Ukraine bezazela bodwa. Njalo sibone lama-private organization, even i-opposition, i-CCC, I think i-Diaspora Network yase-Europe sibabone bezama ukuyafika e-border besiyamukela abantu abavela eZimbabwe e-border ye-Poland ne-Ukraine. Kodwa yona i-government yeZimbabwe siphunguzwa amahungahunga ukuthi i-embassy ese-Berlin e-Germany ithe i-reserve ama-hotel rooms. Kodwa hhayi ngombono wami mbonani i-government ethi yehlulekile kakhulu. Kwakumele ilungisele njalo itshele ama-students ahead of time ukuthi hhayi nge-information esilayo sibona ngani impizwa bakhona phumanini kusasebelesikhathi.
Lowo umnumzana Busani Ntini isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leNew York khonapha kwele Melika. Umphathintambo obona ngezokungena lokuhlala kwele Botswana uthi bangemuva kuhlelo labo lokuhluza izicelo zabokuza okugoqela iningi elidabuka eZimbabwe abafuna ukuthola amaphepha awe-citizenship. Abanye abeZimbabwe bafuna ukufulathela ilizwe labo ngenxa yokungahlaliseki kwezomnotho kanye lakwezombusazwe. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usithulela lolu daba ngokugcweleyo seHabron kwele Botswana.
Ugatsha olubona ngezokungena le nhlalo yabantu kwele Botswana olwe-immigration luthi luhlangana lembambeko ezithile yikho lunyenelisi ukuthi luhluze isicelo zokubabuza ngesikhathi esifaneleyo. Unkosikazi Anna Mukhethu umphathintambo walolu gatsha uthi kulabo bukuza abaphose bafike inkulungwane eyodwa kulamakhulu ayisithupha beZimbabwe kuthi elinye inani eliphezulu ngele-India kanye le-South Africa.
Mr. Speaker, I'm aware that some people people have been waiting for their citizenship application.
Yazi ukuthi kulabantu abaningi asebelinde okweminyaka ukuthi kukhangeliswe izicelo zabo zokuthi babe ngabe eBotswana. Ngiyavuma ukuthi kwesinye isikhathi siyehluleka ukugcwalisa izithembiso zethu zokunceda abantu ngokuphangisa.
Abanye abeZimbabwe bafuna ukuthola amaphepha kwele Botswana ngabachade izalwane zeBotswana, kukanti abanye bavule amabhizimusi, abanye njalo ngasebahlala iminyaka edlula ethumi kwele Botswana basekubavumela ukuthi bafake isicelo sokuthi bathole amaphepha okuba ngabeBotswana i-citizenship. Umnumzana Sifas Chuma oweZimbabwe seleminyaka eminingi ehlala eBotswana uthi kumele eleBotswana licace ngemithetho ye-citizenship.
Ya indaba yabo citizenship lay siyathaba nxa kuyukuthi sebekhuluma ngayo eParliament ngoba iyenza impilo zethu zibe nzima kakhulu. Uyasebenza iminyaka emihlanu apply bangayivumi kumbe elithumi chumi lanhlanu ukuthi kahle kahle sibili ukuze uyithole i-permanent residence or i-citizenship. Akucaci kuhle ukuthi kwenzakalani.
Uthi ngitsho abakubhizimusi basithola bebhekane lokufanayo bengazi ukuthi kusasa yabo ime kanjani.
Ungazi uyenze imali kumbe ibhizinesi hamba kuhle kodwa ukuthi imali yakhona uyifake kubhizinesi uyikhulise uyabonga la maqiniso ngoba ucabanga ukuthi ngayikhulisa kusasa bangixoshe ngizakuthini. So kuhle nxa kuyukuthi indaba abayikhulumayo but ebesikufisa ukubana ikhulunywe lathi thina abantu bokuza bathi engage kwenzela ukuthi lathi silethe imbono yethu bayizwisise ukuthi kuyini esikubonayo njalo singa okungasiphathi kahle.
Iningi eselifisa ukuhlala kwele Botswana lifuqwa isimo somnotho kanye sombusazwe esingaguquki kanga kweZimbabwe, kukanti kwele Botswana kusesenganeno. Umnumzana Dumezweni Ncube uthi udubo ekhaya yilo oluxotsha abantu.
Yabo udubo lolwesibhekane indalo ekhaya lolosoxotsha abantu liyabaxotsha abantu besemazweni ayehlukeneyo abanye zikhonapha kwakule Botswana lapha sizama ukuthi sibe ngabahlali bakhonapha ama-citizen sesidinga nala maphepha kule zinto eziningi ezifunakalayo kungayisidubo lwasekhaya lokhu ungawuthiwa asibhekane asikudingi kodwa uhluphe esibhekane indalo ekhaya khonapho into yonke ifuna imali. Awuhlaleki ekhaya, umbuzo awusiphathi kahle, njalo asijabulanga.
Ugatsha olubamba isicelo zokuthi abantu bathole amaphepha kwele Botswana luthi ukuhluza kwesicelo lezi kanye lokunikeza abantu impendulo akumelanga kudlule umnyaka lenxenye i-18 months. Njalo umkhethi uthi abeZimbabwe bathatha ilanga elilodwa ukuphathiswa ukuthi balahle ukuba izalwane zakulelwe lizwe i-renunciation uma bephumelele kwizicelo zokuguqula ukuba isizalwane seZimbabwe kumbe i-citizenship yasekhaya. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngeSabron kwele Botswana.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ngu-VOA Ndebele nakuTwitter ngu-VOA Ndebele. Qhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Isiphathamandla sebandla le-Citizens Coalition for Change, umnumzana Elliot Mabeza obotshwe izolo eBeitbridge East, esethiswa icala lokuphazamisa ukuthula emphakathini, ukhululwe namhla ngemali yesibambiso yebheyo. Osomabhizimusi sebeyamukele ngenjabulo isaziso sokuthi umbukiso walo nyaka oweZimbabwe International Trade Fair uzaqhutshwa ngenyanga ezayo. Ibutho lakwele Russia libikwa liqhubeka Dibomba ngamandla esigodlweni sele-Ukraine, lanxa uMongameli Vladimir Putin esithi usesusa ibutho duzane leKyiv. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi usithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni ngo-past 6 kusasa ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotendane kuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.